So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Chana njani mtwakazomuhle olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 2 kumabasa 2018 nguntungameli Nkomo
lo sithandekile mhlanga
endabeni zethu lamhlanje
yeyi abantu basikhumezekile kakhulu ngokudlula kuka umama uWinnie Madikizela Mandela
Wayesaziwa ngokulwela umbuso okhululekileyo kwele South Africa unkosikazi Winnie nomzamo Madikizela Mandela akasekho.
Engiyakwaziyo ukuthi bazaphumelela yini na ngoba amachina azafisa ukuthi engxenye afake imali kumbe athole ama-mine elizweni lapha abalo muntu abamsekelayo ozahlala esembusweni.
Umongameli Mnangagwa ufike kwele China namhlanje kuhambo lokuyakhulumisana lohulumende wakulelo lizwe kanye labosomabhizimusi ngenjongo yokubahuga ukuthi bazotshala izimali zabo eZimbabwe.
Kulesi zalwane zeZimbabwe ezine ezikumncintiswano we-JESAP International Law Moot Court Competition owenzelwa eWashington wele Melika.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Wayesaziwa ngokulwela umbuso okhululekileyo kwele South Africa unkosikazi Winnie nomzamo Madikizela Mandela akasekho. Umcebisi kamufi unkosikazi Zodwa Zwane wethule umbiko othi umufi obesele minyaka engamachumi ayisishiyagalombili lanye 81 ubhubhele esibhedlela seJohannesburg lamuhla ntambama. Umoyi umnomzana Nelson Mandela owayesaziwa ngokulwisana lombuso wobandlululo we-apartheid kwele South Africa njalo balabantwana asebekhulile uzenzisiwe loZenzani kanye labazukulu. Unkosikazi Madikizela Mandela wake wathwaliswa amagabha avuzayo nguhulumende wabamhlophe njalo wabotshwa ngomnyaka ka-1969 esethesa icala lokuzama ukugenqula umbuso wabo. Sixoxele umnumzana Walter Sunungulu Imbongolwane ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Bonke abantu nje nxa ungena kulokhu abathi social media bonke abantu nje bakhuluma ngale ntombi yaseSouth Africa uWinnie Madikizela Mandela osiyelwa mhlanje. Lami ngize ngidabukile kakhulu ngokuzwa lokhu.
Ukuyini okukhumbula ngayo?
Ye siyazi ukuthi uWinnie impilo yakhe xa ebhekisisa isonke isikhathi ubezinikele kakhulu ekutheni esingathi anti-apartheid campaign. Ekwenza lokhu ngesikhathi umyeni wakhe uNelson Mandela esedele wasala elokhu evutisa amalanga abo omlilo ukuthi wena hayi abantu beSouth Africa mabakhululwe kubandlululo lolokade lubaphethe ngesikhathi se-apartheid. Uwinnie la waboshwa siyazi ukuthi wahlala naye ejele amalanga aba 491 days bemvalele. Isikhathi esiningi uphile engelayo umyeni wakhe waphila enganawo abantu bakhe besinkathi ehlukaniswa nabantu bakhe kodwa uwinnie akazange wakhathala. Uwinnie uqhubeke ezabalaza organize abantu ukuthi khona balwele amalungelo abo kwaze kwaba ngo-1994 bethola ukuthi bayokuthatha inkululeko. Uwinnie namanje vele umuntu lana okade vele isithunzi sakhe vele sikhulu kakhulu kubanye ngomama besilwa against apartheid kodwa akekho esingafaka kulesi izinga elikaWinnie.
Kulabanye njalo abamchothozayo ngezenzo zakhe ezimbalwa abathi zazingalunganga.
Ye Uwinnie siyazi ukuthi ye kuke kwaba nokuthandabuza kunjalo ngesikhathi kule kutambulele okade kuthiwa Mandela Football Club esikwazi ukuthi kona bekuyiqembu elisetshenziswa njalo ukuthi lisebenze okwezembusazwe okulwela amalungelo abantu. Njalo siyazi ukuthi khona kunalokhu ukuthi wayetheswa icala lokuthi wayekhwabanisa njalo kodwa lokho lanxa kuyisici esisempilweni kaWinnie kunani nakuqathaniswa lokuthi uyini wenzeni kwele South Africa siyazi ukuthi uyini lezi zinto izici ayekho nje okade lona amalungelo enkululeko ongatho ukuthi engalayo ayekho ongalazi ezakhe esingathi singazisola kodwa ke uyini siyakwazi ukuthi nanxa sisola ngalokho kodwa singeke sakhohlwa ngokunceda abantu be-South Africa ngokulwela amalungelo abantu be-South Africa ngokulwela amalungelo abomama ngokunika abantu ithemba especially ayintsha ukuthi khona bazivuse.
Lo ngumnumzana Walter Nsunungule Mbongolwane, ingcweti ecubungula ezombusazwe, sixoxela eseJohannesburg kwele South Africa.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ufike kwele China namuhla kuhambo lokuyakhulumisana lohulumende wakulelo lizwe kanye labo somabhizimusi ngenjongo yokubahuga ukuthi bazetshala izimali zabo eZimbabwe. Umnangagwa uhamba lomkakhe iqula labaphathintambo bakahulumende abalichumi abagoqela ubona ngezemali umnumzana Patrick Chinamasa kanye labo somabhizimusi. Bazahlala kwele China okwamalanga amahlanu bekhulumisana labo somabhizimusi kanye lohulumende wele China ngamathuba amabhizimusi atholakala eZimbabwe. Sibuze ingcwethi ehlaziya ezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo ukuthi ubona bephumelela na.
Engakwazi ukuthi bazaphumelela yini na ngoba amaChina zafisa ukuthi enxenye afake imali kumbe athole ama-mines elizweni lapha abalo muntu abamsekelayo ozahlala esembusweni. Singazi kumbe umnankwakho uzahlala esembusweni njengoba kunokhetho nje oluzayo. I-economy looking engagoqoki kuyathatha isikhathi, so engxenye bazama kuze kube ilokhetho ukuze bazinikele ekuncediseni iZimbabwe kumbe ekufakeni imali eZimbabwe ngoba akula okwaziyo ukuthi kuyozala nkomo ukhetho lolu oluzayo.
Kuziphi ingatsha zomnotho obabankomo alubana ele China lithe lafuna ukutshala imali eZimbabwe? Kuziphi ingatsha zomnotho lapho esingabona lingena khona?
Ya mbona bayekhayele ezomgodi kakhulu kuma-diamonds ku-gold nje besingathi kuma-minerals. Bona zani bayekhayele ukuthi befake imali ezintweni ezinjalo.
Umeliwele China eZimbabwe uveze ukuthukuthela okukhulu ngeviki edlule ngoluhlu olwethulwe ngohulumende oluveza ukubana izizalwane zakwele China ngezinye zabantu ekade bekhipha imali elizweni ngokungekho emthethweni. Ubona iziphathamandla zakulelo lizwe zimamukela njani ubaba umnanga kwaliqula lakhe nxa sikhangela uluhlu lolo?
Ya mbona laphana uhulumende waveza ubuchapa kakhulu ngoba abantu abaningi laphana bakulistiliyana nxa sicubungula sibili sathola ukuthi abephulanga mthetho ikakhulu nxa sikhangela ukuthi iZimbabwe isebenzisa imali eziningi ezivela emazweni amaningi. So mbona zani khonokhona kwaveza ubuchapa sibili obukhulu okungagcina sokuphambanise inkulumo phakathi kweZimbabwe leChina. Kodwa esikwaziyo ukuthi iChina vele ayilandaba lamalungelo ayilandaba lokuningi abakufunayo ukuthi babe le ndaba bangathola khona ama-diamonds kumbe igolide ezomgodi indlela echiphileyo. So mbona zani kungaphambanisa sibili kodwa bona vele bakhangela ukuthi bangatholana bakhangela ngeZimbabwe kuphela. Kuyani sicabanga ukuthi bangabangani bethu kuphela kodwa bakhangela lakubo Lesotho, kubo South Africa, kubo Tanzania bakhangela amazwe amaningi asiki ukuthi bangabangani bethu bona bakufuna imali kuphela.
Umnumzana Dumisani Nkomo ucubungula ezombusazwe sixoxela ekobulawayo.
Yebo mthwakazo muhle, belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave, 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz ku short wave. Lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 p.m. kusiya ku-5 p.m. lilakho njalo kusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Ngenani njalo ku Facebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Kulezi zalwane zeZimbabwe ezine ezikumncintiswano weJSAP International Law Moot Court Competition owenzelwa eWashington kwele Melika. Izifundi zekolitshi yemfundo ephezulu eGreat Zimbabwe zinqikilana lezinye ezivela emakolitshini afundisa ezomthethwandaba angamakhulu amahlanu i-500. Kumncintiswano lo zizadlana ingqondo ngomzekeliso wamazwe amabili alwisana kwezokulolonga izikhali zenuclear ezobudlelwano lokuthengiselana impahla lokunye okuthiyeneyo. Ikolitshi leli langena kumncintiswano ofanayo ngomnyaka ophelileyo laphutsha liphakathi kwamakolitshi alikhulu aveza ukukhalipha kwezemthetho. Abenza kuhle kumncintiswano lo balakho ukuthola imali yemfundo lokuqhatshwa ngamakhampani amakhulu bengaqeda izifundo zabo. Umnumzana Victor Nkiwane, umqondisi wohlangothi lweGreat University olubona ngezokufundisa ezomthetho, utshela uGibbs we Studio 7 ukuthi ukhangelele ukuthi izifundi lezi zizanqoba kumncintiswano lo.
Umncintiswano lo ngowe ukuphikisana phakathi kwamanye amazwe angu-2 akunkabazwe yinye. Njalo uphikisana lokhu kungomthetho welizwe jikelele esithi international law. Bayaphikisana ngendaba yokuthi besakhelene benjalo balesivumelwano esingathi i-treaty abasibhalelana phansi. Elinye ilizwe lithi no, umakhelwana lo useqamule umthetho lo umbe esithi i-treaty. Njalo kule zinqumo ezenziwe yi-Security Council ye-United Nations and elinye ilizwe selisebenzise izikhali ekuthiwa ngama-missiles. Izikhali lezi ziyenelisa ukuthi ungasisebenzisa i-missile leyi iyabulala abantu abaningi, ayikhethi ukuthi ubulala abantu abasempini kumbe nje izakhamizi. Njalo baphikisana ngokulungisa kwezikhali ekuthiwa ngama-nuclear weapons ukuthi kusemthethweni yini umthetho welizwe jikelele khonokho kuthiwa ngama-nuclear weapons.
Singathi-ke nxa sisikhangele khonokho abakwenzayo izifundi zenu, kuzinceda ngani khonokho ukuthi babe bengena kumncintiswano nje?
Into enkulu kakhulu lapha yikufunda. Sithi kuthiwa khona ukuthi uzufunde kumele uhambe. So nxa bebuya kwamanye amazwe anje besiyahlangana lamanye lezinye izifundi zomthetho ezivela kwamazwe amaningi bayafunda. Plus khonokho ukuthi bancintisane esithi thina kuyi-International Court of Justice, i-court yomhlaba wonke jikelele. Babe befunda ukuthi i-court ezinje zemhlaba yonke jikelele zisebenza njani, ngoba abanye bakhona basoze baphelele eZimbabwe emakhoti eZimbabwe kuphela. Baza kwenelisa ukuthi bayesebenza emakhoti ahlanganisa amazwe amaningi ningi.
Lowa ngumnumzana Victor Nkiwane, umqondisi wohlangothi lweGreat University olubona ngezokufundisa ezomthetho, ubekhuluma loGibbs Dube weStudio 7 ekhonapha eWashington DC.
Icele leMDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe lithi umhlangano walo omkhulu wokukhetha inkokheli entsha obumele wenzelwe kobulawayo mhlaka 7 kulinyanga usuza kwenziwa mhlaka 21. Ibandla leli lithi lidlulisele iCongress yalo phambili ngemva kokunanzelela ukuthi icele likhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa liza kuba lomhlangano walo we-MDC Alliance edolobheni linye ngelanga elifanayo. Sixoxele isikhulumeli sikaMakhuphe, umnumzana Witness Dube wachasisa okunengi.
Sithe ngomva kokuthi sesicelele lilanga emapholiseni savunyelwa ngokusemthethweni ukuthi sibe nale iCongress kobulawayo. Kwasokusuka njalo kwavunyelwa ibandla le-MDC Alliance ukuthi lenze i-rally yalo kobulawayo e-White City. So sasesukunanzelela ukuthi kungaba nje indaba yokuthi zibotshaniswe ngemsila singasinanzelela izihlakalo esezenzakale koBulawayo ikakhulu njengoba leli bandla likhangelele ukubana lizabuya nabantu abaningi abavela ngaphandle kwedolobho bangase bathatha ithuba lokubana baphazamise umsebenzi wethu so sasesithi hayi kungcono ethu ke sidlulisele phambili benze umhlangano wabo ngokuthula udlule then iCongress yeMDCT umama uMagube usengayikhokhela ke kubana yenzakali khona mhla ka-21 April ngayo nalinyaka indawo efanayo koBulawayo
ngezinye indlela Dube uthi libalekela ukuxabana okungaba khona libalekela udlakela
yikho kanye sibili esikubalekelayo ngoba singananzelela ukuthi inkalakatha yohlupho esibelayo laba bantu yikuthi lapho esihlangana khona ukubana siyabelane imibono kusuka kuvuke udlakela nje lapho kulo okungathi kungakhulunywa khona noma ngaluphi udaba olungaphathelana le-MDC Alliance kusuka kube lo dlakela kusukela luze libe khona ngonyaka enye njalo luze kube khona lo nyaka so sibona ukuthi kungcono ukuthi siziphe ithuba eleneleyo kungeladlakela ukwenzela ukuthi sikwanise ukubana sixoxe zonke lezi ndaba sibuthe amalunga e-MDCT ukwenzela ukuthi ngesikhathi esifitshane lesi esilandelayo esesisele lawo angene kugrawund azame ukulungiselela abantu khethu
kahle kahle ibuphi ubukhokheli obuyabe bukhethwa kukhongress yenu yiziphi izikhundla ezizagcwaliswa
kuzaqalisela khona ku-standing committee ngokuthi ama extraordinary congress awe ama provinces aseyenziwe sokusele ama provinces amabili
umnumzana Witness Dube isikhulumeli sikaNkosazana Thokozani Khuphe sixoxela ekoBulawayo
Ulife Talk lamuhla sixoxa ngohambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa kwele China. Uzaphathelani ilizwe leZimbabwe.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Kulabantu abane abafileyo kwanyamalala oyedwa engozini yezulu lesikhukhula kwele Fiji ngempela sonto. Umqondisi ohlangothi lweFiji National Disaster Management Office uthi abasela themba lokuthi onyamaleleyo uzatholakala isaphila njalo izidumbu ezine esezitholakele zisiwe emochali yesibhedlela esiseduzane.
Idale lePhalamende lakwele-Ethiopia selifungise umnumzana Abiy Ahmed ukuthi abe inhloko kahulumende entsha yakulelo lizwe. U-Ahmed uthatha lesi sikhundla esitshiwe ngumnumzana Haile Mariam Desalegn otshiye umsebenzi ngenxa yengxabangxoza kanye lokufuthelana okukhulu kwezombusazwe kulelo lizwe.
Abantu abaningi abeZimbabwe baveza imibono yokukhathazeka okukhulu ngendubo ababhekane lazo ezidalwa isimo esibi kwezempilakahle bengatholi uncedo lokwelatshwa ezibhedlela ngoba odokotela lokho beqhubekela phambili bekhalala umsebenzi kungalathemba lokuthi kuzaphetha ngani. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isimo esisezibhedlela ezweni siyadanisa esikhanya sibangwa ngamandla yikukhalala umsebenzi kwabodokotela osokungene ensukwini ezedlula inyanga. Umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital udokotela Solwayo Ngwenya uthi ukhangelele ukuba odokotela babe sebephendukile emsebenzini kusasa kulandela isivumelwano sokukhuphulwa kweholo nguhulumende. Iningi labantu elisezibhedlela kunzima ukuba bathole imithi labodokotela osekubangele ukuba iningi lilahlekelwe ngumphefumulo. Unkosazana Nomusa Hadebe ogulelwa ingane yakhe uchasisa ngesimo abhekane laso.
Ngilanda umntanami uyagula njalo kufunakala into ezine ngokuyikho kumhluphayo kabakutholi kahle. So bebethi kalagazi njalo igazi langkhona liyadula bebethi ngabe bengkwanisile ukuthi ngabe ngithola odokotela kade bezamnika igazi so odokotela bebengekho bakustrike ngenzo ukuthi ngithenge igazi langkhona bamfakile but akukabi lotshintsho.
Unkosazana Hadebe uthi ingane yakhe iphathekile akasakwazi lokuthi abambe ngapi.
Akhona amaphilisi engiwathengayo kodwa akulatshintsho njalo amanye bamnikile. Khathezi ngikhuluma nje uzibuhlunga lwanto abamnike yona bathi bamele udokotela ozakusasa. So angisakwazi lami ngizama ukuthi umntanami asile but kuyikho okucacayo kakhulu.
Omunye obeze ukuzobona isihlobo sakhe esigulayo empilo unkosazana Judith Phiri uthi abantu bayagula kodwa abatholi kwelatshwa ecela ukuba odokotela baphenduke esibhedlela bazosebenza.
Ezibhedlela lapha abantu bayagula abatholi treatment vele akulayo khona ukuthi bebhalelwe prescription ukuthi bethenge imithi akula. Ama-doctors ngaphenduka isituation ibe right. Siyagulelwa izihlobo zethu uyathi umbamba somuntu vele kutshela ukuthi vele bangicina ukumbona nge-Friday sibabizile amanesi sababuza ukuthi umntwana isandla sivuvukile bathi sizafonela udokotela wakhe sesilinde ukubona but abanye sibembabonile ku-critical.
Unkosazana Blacksedis Manyangaze uthi kunzima okusesibhedlela njalo labongi abalanto abayenzayo abanye bahlukuluza izigulane.
Ye, yeah, into lokhu kunzima because abantu vela belwatsha akula treatment ekwanileyo lokuthi amanesi lapha kuyenzi nxa kungela i-instruction evela kudoctor. So kunzima vele ngibona ama-patient amaningi ayafa no i-attendance ekhona enkulu. So vele lokuthuthwa kwangikhona vele aku-right because amanesi angikhona bezihlalele besithi simelele ama-doctors lokuthethisa ama-patient so kube nzima kwabagulayo labagulelwayo.
Umnumzana Herbert Mwembe osuka eBinga obhujelwe isihlobo sakhe uthi ngabe odokotela bebesebenza engxenye ngabe kabalahlekelwanga okwamanje akula abangakwenza sebelungiselela ukuyabeka.
Udubo esingabe sihlanganela lesibhedlela lapha ngingatsho ngamafitshane amadokotela kulensuku akustrike. Kustrike njalo ama-patients kala abantu aba-attendayo. So ludubo olukhulu esihlangana lalo ingabe amadokotela bekhona engenye besingakhangelela okungcono.
Ucele ukuthi odokotela baphenduke esibhedlela ethi ubunzima ababhekane labo sebemele bayebeka yikusilela kwemali ngoba ingekho emabhanga njalo likhefu. Odokotela bakhangelele ukubuyela emsebenzini kusasa kulandela ukulobelana isivumelwano lohulumende. Udubo lokusilela kwemithi kanye lempahla yokusebenzisa ezibhedlela kalukalunyisiswa izigulane lokhe zizithengela imithi. Ukukhalala kwabodokotela umsebenzi kubangele ukulahlekelwa ngumphefumulo kwabantu abathile kodwa izibhedlela zalile ukuveza inani labantu labo ababhubhileyo iziphathamandla zezibhedlela zivala ngokuthi kaliqonganga kangako. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ibandla lezanu-PF lilokhu liphakathi kokulungiselela ukukhetha abazancintisa kukhetho oluzayo lokudinga amakhansila labameli bendawo ezitshiyeneyo edale lephalamende ama-primary elections. Ngesikhathi inkokheli yaleli bandla igoqela umongameli Emmerson Mnangagwa ngokwakhe isixwayise ukuthi kungabi lokuxokozela ngalesi sikhathi kubangwa izikhundla. Ukuze sizwe okunenga lolu daba sixoxele siphathamandla saleli bandla umnumzana David Ndlovu. Wake waba ngumeya wedolobho lakobulawayo njalo wancintisa kukhetho lokudinga ozamela inkulumane edale lephalamende kukhetho olwedluleyo. Umnumzana Ndlovu uthi abalesifiso sokuncintisa kobulawayo sebetshelwe ukuthi balethe incwadi zabo zama-CV lokunye emahofisini aleli bandla e-Davis Hall kusasa.
What it means that bonke abakhontestayo fane bahambise ama-CV zabo aza kuya kuthi kuma-provinces ama-provinces ayawakhangela from there bayenze ama-remarks abethu ehamba ku-national legislature bayekhangela
yini. Uyakhankasa yini kulo mnyaka?
Abantu nxa bengifuna belike bengathi hambisa nizahambisa. Nxa bezithulele abantu nami nizazithulela. Ngoba lokhuyalo okuthiwa mina ngifuna ukuba yi-leader, to me I'm not used to that. Is bad usho ukuthi ngifuna ukutela abantu ngifuna ukurikhothela. Abantu bathi sicela usikhothele bele sizathu.
Umelela ukuthi abantu baza kutshela nini nxa abanye bezahambisa kusasa?
Nxa ngingatholanga ithuba le-speaking training tomorrow, that means I want. But by the end of the day tomorrow, everything was.
Khona ngapho koBulawayo kuthule yini njalo ubone ngani konke uhamba kuhle?
Oh no, of course ukukhozela sizokuthela kabi. Lanxa uthi ukuthi ungakhozela abantu abasizibekele ukukhozela. I know, it's like telling. Awali impukane nxa zifuna ukuthi ujule phala kumbe zifuna ozitela ukuthi hayi zingaphuzi. Basoze kwenzakale lokho. Ingane e-chechi bakhozela abantu. Although nxa begozele okusemthethweni okuqondile, okuze ukuthi bagozele okungekho emthethweni, ngoba ngiyakwazi ukuthi abantu bagozele okungekho emthethweni. Lokho ngikwazi ukuthi ngaqilwa njani lapha engayi-one the primaries but bafake omunye anti yabo.
Kodwa ngalesi sikhathi kukhona yini osokugoqokile obona ingane kuzayenza ukuthi kungabi lobuqilibezela?
Well, ngokuthembisa kwabantu asoke kube khona, ayino iqala abantu kwakungama-camps. Ngoba lokhuyana kwakusenziwa i-group kane-G40A engafuni umuntu engaso-G40. The reason why bengazange bandithande because bayekwadose mvumelwane labo, that's why bangikhipha laphana. I know.
Kodwa siyeza ukuthi kukhona abanye abacatshangela ukuthi ngabe G40.
Anyway, then nxa ucenta utshani egumela ngiyowucenta 100% vele kuyasalela okunye.
Lo ngumnumzana David Ndlovu, isiphathamandla sebandla lezanu PF, sixoxela ekoBulawayo.
Kwezemidlalo lamhlanje, iqembu le-Highlanders linqobe ele-Dynamos emdlalweni we-Kasulaga Premier Soccer League obuseHarare namuhla. UJoseph Njanji usethulela lolu daba kanye lempumela yeminye imidlalo ebikhona lamhlanje.
Iqembu lengezi Platinum lisele kuyilo lodwa eselinqobe kuyo yonke imidlalo emini esidlalwe kusigaba seCastle Premier Soccer League lonyaka ngemva kokuba linqobele iGroot nge-1 kanye emdlalweni oqhutshelwe enkundleni ye-Ascot namhla emini. Limpumela isho ukuba iqembu lengezi yilo elihlezi phezu kwengalane lile miklomelo elitshumi lambili, kuthi ngaphansi kwalo kule qembu le-FC Platinum lona lile miklomelo elitshumi njalo elinqobele Bulawayo City nge-1 kanye emdlalweni obusemkhundleni emandava. Amanye amaqembu ale miklomelo elitshumi ngakuqela ele Chicken Inn kanye lele Highlanders ngemva kokuba ele Chicken Inn libhuqe ele Shapan Mine nge-3 kanye enkundleni eluveve, kuthi ele Bosso litshaya ele Dynamos nge-1 kanye eRufaro. Ekhuluma lentathelo izindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo, umqeqetshi weqembu le-Chicken Inn uJoey Antipas utshayele ihlombe abafana bakhe ngokunqoba kwabo njalo bengahlohlwanga.
Yeah, very important to not concede goals.
Kuqakathekile ukungahlohlwa. Kungcono ukuba liqembu eliqinileyo elikwazi ukuzivikela isango lalo kodwa elenelisa ukuhlohla lona. Kuqakathekile njalo ukuqala kuhle isizini njalo khona ukuthi asikanqotshwa kwenza abadlali bethu bangene emdlalweni olandelayo belokuzithemba.
Kweminye imidlalo edlalwe namhla, iqembu leMtare City libe ngumjikelo bhanqa 1-1 lele Harare City, kuthi ele Triangle litshayele ZPC Karibhangi 1 kanya. Iqembu leZPC Kariba yilo lodwa elingakatholi ngitsho lowodwa umklomelo sekudlalwe imidlalo emine kusizini yalonyaka, njalo yilo elijeke amanye engalaneni yemiklomelo. Ikanti phezu kwalo kule Dynamos leMtare City wona ale mklomelo owodwa. Abalandeli beqembu le-Dynamos kubikwa betshengisele ngemva komdlalo weqembu labo leqembu le-Highlanders namhla bekhonona ngendlela leli qembu eliqhuba ngayo lonyaka. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili.
Owayedume ngokulwela umbuso okhululekileyo kwele South Africa unkosikazi Winnie Nomzamo Madikizela Mandela akasekho.
Umongameli Mnangagwa usefikile kwele China kuhambo lokuyakhulumisana lohulumende labo somabhizimusi bakulelo lizwe ngenjongo yokubahuga ukuthi bazetshala izimali zabo eZimbabwe.
Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Lo ntungameli Nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.